udubo lwamanzi lokhu luyinsindaba phenduli kobulawayo izakhamizi zikhala ngokuthi ahamba mahlayana kungela lakwaziswa ngumanisipala ukuthi inkinga ingaphi sibisibili esinye sezakhamizi zakobulawayo inkosikazi sisasenkosi Mkandla uthi okudanisa yikuthi athi engahamba lapho esebuya ayabe engahlanzekanga
sizobunzima obukhulu esihlangane labo khathesi kodwa isimanga esilazo yikuthi izulu line kakhulu kodwa amanzi lokho ehamba okungala time tape ukuthi anytime yabona amanzi engasekho ungakwazi ukuthi kuhamba njani amanzi angkhona kwesinye isikhathi nxa ebuya aphenduka elekhale enyabi sesabeka okusuka lathi kuseduse ukuthi amanzi ahamba kangaka ku 10 singakaze siphiwe le time tape ngoba kwezinye indawo okuthi ahlala bo 2 days engekho lokhu kuyasethusa njalo kuyasimangalisa kuyasihlukumeza njengezakhamizi zakobulawayo ukuthi izulu linile sikhangelele ukuthi singakabi lambi amanzi khathesi kodwa sesisendlaleni yamanzi already
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo esihlala eWoodville unkosikazi Maria Mhlanga uthi bona kabasawathembi amanzi empompini
amanzi ahlupha ngale Woodville ukuyibhawunsa amanzi izimpompa ziphumi manzi akubuyi manzi eWoodville so zithi kwenzeni njengoba amanzi ehlupha kangaka vela kula manzi kubuyibhawunsa encane sometimes abantu beshort amanzi ibuyele ingasaphenduka abantu besala bengela manzi
isikhulumi sekhansili yakobulawayo inkosikazi Nesisa Mpofu uthi izakhamizi zisebenzisa amanzi adlulisa inani okumele balisebenzise ngelanga
ama-investigations ethu sithole ukuthi ukusetshenziswa kwamanzi esingathi i-consumption kuloke kuphezulu kakhulu i-average figure of 519 liters per person per day kade fanti ngaba abantu bayisebenzisa but thina besiphezulu sifika as high as 760 liters per person a day lokho okuthengisela ukuthi ukusebenzisa kwamanzi ngabantu abathola amanzi from i-Thuli reservoir iphezulu kakhulu from i-World Health Organization standard i-150 liters per person per day lokho kuthengisela ukuthi amanzi asetshenziswa kakhulu njalo abantu babahlali within i-water rationing limit ekhona edolobheni eku-650 liters per day per household kuma-medium nama-low density areas
unkosikazi Mpofu uqhubeke ethi abantu bakhangelele ukuthola inhlawulo ephezulu yamanzi ngoba besedlulisa isilinganiso sabo selanga
njengedolobho besihamba through i-COVID-19 pandemic onjengelizwe njengomhlaba jikelele ngalesi sikhathi si-affected by COVID pandemic i-billing ibi-based on ama-estimates now ama-estimates besiwasebenzisa sikhangele ama-household allocations kodwa kuthe kufika uJune noJulayi ka-2021 i-billing yasisuka yahamba ku-extra readings lapho esihambe sabala khona amamitha sithe sesibalule amamitha yikho sithole khona ukuthi ama-consumers kufanele e-expect ama-bill aphezulu kakhulu ngoba sinazelela ukuthi ama-consumers amaningi asebenzise amanzi aphezulu ukudlula ama-allocations abo ayi-ration yelanga o-650 liters per day
uZulu jikelele wakobulawayo ukhala ngokungatholi amanzi ngesikhathi ukuthola amanzi angahlanzekanga kanye lenhlawulo ephezulu yamanzi abangawatholi ngendlela okulakho ukudala imikhuhlane ngakwelayo icele ikhansili ikhala ngabantu abatshontsha amanzi bethi sebeqalile ukuqhatsha abantu abahamba belungisa impompi ezivuzayo engasafiki kuzakhamizi ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.